ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga balaleli. Engingakusho ukuthi ibhizi siyakhankasa njengebandla le-MRP kusukusela ngo-10 June kuzofika namhlanje. Sesenze amarali angafika 35, lama-roadshows amathathu, amabili koBulawayo, leyinye esiyenze eGwanda Town kuvikela iphelileyo mhlaka 11. Akulula khona emkhankasweni wethu, sinanzelela ukuthi kanengi asila bantu labane singathi bayasincedisa kwezemali. Imali esikhankasa ngazo zimali eziphuma kumalunga ethu bedonetha ukuze sikwanise ukufinyelela kakhulu ezabelweni emakhaya. Sinanzelela ukuthi imango yakithi mide njalo imigwaqo ifile, kodwa ngokunjalo sesikwanisile ukubhoda indawo ezithile. Kunjenje silokudana okukhulu ngoba siqeda kuthola incwadi evela kwamapholisa akhangele iLupane West, engathi bakhangele indawo yeMasnop yonke ogoqela iCholocho, lapho abasiyalele khona ukuthi sikwanise ukuthi ngomgqibelo sikwazi ukuba le-roadshow eCholocho Center, lamarali amathathu endaweni yeThefunye, lembaliba lembamba. Esinye sizathu salezi abasiyalele ngaso bathe thina incwadi zethu zile ngathi khona yi-emblem kumbe i-watermark ethengisa imephu kamthwakazi. Ngokunjalo kutsho ukuthi thina abangeke basivumele ukuthi sikhankase ngasona lesi sizathu, ngoba thina kutsho ukuthi sithi imephu yethu ayisongxenye yeZimbabwe. Simatafatafa nje kathesi sifisa ukuba challenger, ngoba kwezinye iindawo ezigoqela i-Mat South lakoBulawayo labonkayi bayenelisile ukusiklia bengaphakamisanga lokho okuphakanyiswe ngolumpholisa okuthiwa ngu-JC Gove ongu-superintendent okhangele
Sibuye kuwe Mnumzana Ndlovu, lina-ke libona njani isikhathi lesesikhona? Siyenela na ukuthi lingene ebantwini libakhombise ukubana lina lingaba lohulumende ongcono?
Isikhathi sikhona, kalilahlupho kangako ukuthi kuselinyanga ezinhlanu kumbe eziyisithupha. Isikhathi kasihluphi ngoba abantu beZimbabwe balindele njalo bawomele utshintsho. Uhulumende wamasela owezanup f kawasamfuni abantu. Yikho-ke njengebandla le-Support Democratic Party sisebenza i-MDP Alliance sikhangeleleke ukuthi abantu bazavota, abantu sebelungele. Kodwa-ke okungani kufuna ukuthi kungasibambi kuhle yimibiko ephumayo ukuthi amasotsha-ke asedeployiwe kuma-constituencies yiwo azabe ekhampenela izanup f nokuthi izinduna ziphiwe izimota lazo ukuthi ziyekhampenela iZANU-P F. Yikho-ke okungasibambe kuhle khona lokho okutshengisela ukuthi iZANU-P F izimisele kuqhubekela phambili ngohlelo lwayo olubi olokuriga ama-election ukuthi iwine. Because sibona ingani khonokho abakwenzileyo sebebrayite izinduna i-reading isiqalisile. Ukuhamba kwamasotsha ezigabeni kuyethusela abantu i-reading njalo. Yikho-ke sithi-mthetho-ke asozeke lube ngolukhululekileyo nxa iZANU-P F isenza khona lokho ekwenzayo. Kodwa-ke isikhathi kasinandaba laso, sina-ke abantu kabakhululeki akungabe lamasotsha abonakala ezigabeni, ngoba ikakhulu izigaba zalapha emathebhelelenzi bangabona amasotsha bayethuka sebekhumbula isikhathi sombhuqazwe segugurawundi babe sebesesaba kakhulu nalokho abakubonileyo amasotsha egombolozela umgaba azarizayini. Siyabethusa-ke abantu bagcine-ke bengasayi-ke ukuyavota kumbe kugcina abantu benga buyike emhlanganweni yethu esiyabe siyibize.
Wena-ke Mnumzana Moyo, zikhona ingxaki elidibana lazo ezingayisizo zokwalelwa ukwenza imihlangano elibona ngani ziza kwenza ukhetho lungakhululeki?
Ngiyabonga kakhulu, usethintile umfowethu okaNdlovu ukuthi ingxaki enkulu yona leyo esanda kwenzakala, esanda kuyizwa ukuthi amasotsha asegcwalisiwe emakhaya. Sinanzela ukuthi ukugcwaliswa kwamasotsha kuvele kuyikulanda ukuya kwethusela abadala ukuthi bakhumbule kakhulu kwelakithi abakubona ngesikhathi sombhuqazwe. Kanti ngokunjalo sibonile ngeviki eliphelileyo benika izinduna izimota, okutshengisela sobala ukuthi lezi zinduna sezithengwa ukuthi zihlukumeze kumbe zethusela abantu ukuthi ongavotelanga iZANU-P F uzaxoshwa esigabeni. Ngabona sikuzwile ngelanga uMnangagwa lapho agcotshwa khona uChristine Tshwangwa lo hungwe bekhuluma besithi bona mathupha, besithi bona bona abayi kuwaluza ama-elections la sikhangelane lawo esiphakathi kwawo, ngoba izinduna labebutho bazosebenza gadalala bekhankasa, bekhankasela ukuthi iZANU-P F ibuyele embusweni. So ngokunjalo sesivele sabona mathupha ngaphambilini ukuthi ama-elections la abuyayo ziyayi kuba free and fair, kodwa abantu bazayethuselwa kanti kwezindawo sesibhode emakhaya sathola ukuthi eziningi zakhamizi ziyathathelwa ama-voter registration slip lawa zithathelwa ngabosobhuku labantu bezanu PF kuthiwa kuyabhalwa phansi ukuze kubonakale ukuthi umuntu uzavota evotela liphi ibandla nxa ungavotelanga izanu PF kutho ukuthi uzaphila nzima esigabeni uzathotha esigabeni.